last week la president elekwane parliament sitshele ukuthi akula ma-fuel awukuphenduka iparliament lile problem enkulu of late ngokuthi izimali zabo azidispeswa ngu-minister of finance. So okucina kuphezu ukuthi izinto eziningi okumele zenzakale kuze siqhube umsebenzi wethu kazitholakali. So i-fuel just an example, ngumzekelo zonje ukuthi nge-Friday sesiqedise kumele siphenduke. Abantu vele abanye kamele baphenduke ngabo-Thursday ntambama. Abantu batshelwa-ke nge-Friday khona lapho ukuthi akunafuel. So nxa uhambe ungazilindelelanga ukuthi kube lo-extra money on your pocket ugcina ufika kucambethu ngoba lapho olala khona uyakuthi uphumile ngapha olafuna ifuel yokubuyela koBulawayo. So into ekhathazeka abantu abaningi kakhulu. This week kumele sihambe kuma-post-budget committee meetings exactly again akula ifuel ukuya khona ngalo. So ukuthi kumele sizifakele ukuthi sihambe khona ngalo for this week and ekuphendukeni no guarantee yokuthi get ifuel.
Kuvele kuyimalini ukuthi umuntu atshayele imota yakhe esuka koBulawayo esiyafika eHarare lokuphenduka nxa ukuthi kungabhadalanga idale leparlament?
Ngibonekakani ukuthela i-full tank emotweni kesisengenento yakho ukuthi inganani on average will cost you $100. It might even be more, not sure. But if you cost you $100, isihambe it will cost you another 100 to come back. So to tell ukuthi ngafika eHarare nato-oporta kangakanani. Roughly, for example, close to $200 just on fuel. But also, ungabuya lapha koBulawayo ukuthi ukhonfuse ukuhambe u-athende imihlangano eminingi etshiyeneyo khona ngale eHarare lakuya kuboda u-athende imihlangano etshiyeneyo. So these are some of the costs ezikhona. Ena le $200 engitshela ngayo yiwo umholo wonke ka-member of parliament. So it becomes extremely difficult to execute your duties. Izindawo zokuhlala, you know, nazo bezingani, you know, ziyakhathaza.